ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka naloko kwenzakala namhla kutshengisa ukuthi uyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe nokuthi kwela izolo ezenguquke minjani nokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzawa ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho evivekiwe kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana ukhokhela kumele abe le 5-4 level. Kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokokugcina kumele abe etshengisela ukuthi wangena afikile esikolo njalo ulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba le mthetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo.
Ye, kodwa ngazikhangela uBenjani phela lofana ijele lapha ngani akuhambanga kuhle.
UBenjani ngumdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa ngithe ngisithi ngiyawukhizisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kafarayijeri yena obekhokhela i-PSA ngathola ukuthi bathi bekunokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzise lokuthi farai khonaphana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho okuqhine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayencintise.